idolobho leli lifakwe ngaphansi kohlelo lwe-lockdown okwamaviki amabili kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obulewe ngumkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele-India okubikwa ukuba umemetheka lula njalo ubulala abantu abaningi. Loba kunjalo kulabanye abantu abathi kabasoze bahlale ezindlini ngoba kumele baphandele imuli zabo ukudla. Unkosikazi Lethubuhle Sibindi, isakhamuzi seKwekwe, uthi bangeke bahlale ezindlini ngoba bayazisebenza.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi kule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela ibhizinisi. Abezomthetho labo sebethatha advantage ngoba somelwe khathesi ukhiphe ibribe ukuthi uze bakuvumele ungene town yesebenza. Bekungabe kube kungcono ukuthi ngabe uhulumende wenze i-serious contact tracing.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu uyakusekela lokhu.
Abalandeli umgoqo efakiweyo ngenxa yobunzima besimo somnotho iKwekwe yonke jikelele. Siyabona laba abaphila ngokuzithengisela ngoba imali ingena lapha ihle iphume, okubangela ukuthi abantu begcine behamba nje bengasanaki le migoqo efakiweyo ngenxa yokuthi kufanele bebone ukuthi izimuli zabo zidlile.
Kusenjalo, amajekiseni ahlatshwa abantu ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 asesilela koBulawayo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlale wedale le-Executive Council yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi umuthi osilelayo kumele udingwe ngokuphangisa.
Kulosizo ukuthi siyatshela ukuthi lapha abantu bahambile befuna ukuthi bayehlatshwa i-vaccine le-COVID-19, kodwa siyatshela abantu abaningi ade behlaba idosi yokuqala bathi bona kuthiwa idosi yokuqala ayisekho, ngokunjalo kwabantu khayo ngathi balo ubuhlungu. Uhulumende kakunanzele masinya ancedisa abantu ngokuthi awode le idosi. Abantu nxa kunemkhuhlane sizwa kuthiwa uyamemetheka sokulalo futhi okungathi ubuya u-phase number 3 ongathi ulolaka, kambe nxa kubuya kunje kubuye futhi kuthiwa kusela dosi ongathi asuyento enhle. Uhulumende kangenele masinya anceda abantu.
Umnumzana Mkhuleko Ndlovu uyisakhamuzi sakoBulawayo uthi umuthi uyasilela ngoba abantu sebezwisisile ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Government kumele izame ngokusemandleni ukuthi yenze ukuthi i-vaccine itholakale. Khangela ukuthi abantu kade sebeyifuna i-vaccine kwenzela ukuthi sivikele lo mkhuhlane.
Ekhuluma le-Studio 7 namhla emini, umqondisi wezempilakahle ekhanselini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuthi uBulawayo kazange yathole amajekiseni awokuhlaba abantu okwakuqala kulawo atholakale muva. Uthi kabalalwazi ukuba bazathola nini amajekiseni la. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-630,348 sebahlatshwa okwakuqala amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu i-273,725. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1,586 eZimbabwe. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.